kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 uNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshise amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023.
Thanda ukubonga uPresident Yanisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumuthele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasetheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcwele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona ezama-quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna mbeda sinala kuflulu kungodonkana nje ngiphiwe ngodonkana okubili akuze ukuthi zibambe ithumbu esini sithiwe kuyi-three slices ngesinye isikhathi ngilethira imihlulu ekuzumbulini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcwele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama-quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba lolu daba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba lolu daba lumelelo lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Makalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala, ngithanda ukubonga upresident Chamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumuthele ngesiNdebele bezwe kumuhle ngoba izolo sithathabile sithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje legundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji. Kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-president. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivoxwa ngabomo. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalahlithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomo njengoba besazi ukuthi u-Ian Douglas Smith ngo-1979 wafoma internal settlement yaba yi-Rhodesia, yaba yi-Zimbabwe Rhodesia, yaphela within 6 months. Bayavoxa ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident Chamisa over 2 million votes. Saba lama-MP sibhalise MDC Alliance. Sahamba e-court saya-challenja upresident weZANU u-ED Mnangagwa siyi-MDC Alliance. Saya-register ku-Political Finance Act siyi-MDC Alliance. Saya-parliament siyi-MDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sekuthiwa umntwana sekuthiwa ngakosibanda. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edalele ephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, njalo sokunika ibandla leZANU PF amandla.
Konke lokhu kumdlalo kupolitics. Abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula, kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo isamvotela. Lingaze lidabuke uMzoriwa wathatha abantu wahambisa abantu abatshana eMozambique, uthe senza amanyala ama-recruits nama-freedom fighters bamala. Bonabo abangathatha sebesiya kukhuphe lo Monzura ngokukapula, hhayi abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhanyela le okuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe lezile mali, babe le notho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhayi kuzaphela njengamazolo ubukhosi.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sikhuluma lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma ekhothi ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi uhamba njani. Owakathesi mbona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo ayikuthi alikonstitutwanga kuhle. I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni nothi nje ngokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza i-constitution entsha iphume lidiklewe i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yikho indlela ukuthi ibandla leli liphumelele liye phambili ngokube lokho elilwisana le-decision le lilwisana noKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kuyalinceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubona ingani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
Ngumahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. ngokubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uyangaphi kusuka nga ngesikhathi esinje kulokuxokozela kungaka think kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubaba uMafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubaba uMafa nguye ofaka uThabo ngesecretary wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kulokuthatha umfana omutsha ongangwe Happy Mojitsiba ukuthi kuthi ayeqoqa ibandla emaphandleni nxa kade sokunzima uthi Dzibo bengasebenza ngcono lo Mahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hhayi laye kaMahere hhayi kabayicabangisi kuhle bakhona abantu abasizinto ku-MDC abangabayizikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshona kubandla lezanu-PF
abalolwazi nde beqinisile bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhuphi njengoba sesibabona lama-MP ikakhulu kwi-leadership khona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abasephalamenti ingxenye abazafuna ukuprotekta indawo zabo ephalamenti khona lokho kuza cause iconfusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa and kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iphathi izahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iphathi le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU-PF efike iwine khona kodwa uthi uyabala amavoti ezanu ubone imalutshwane kulama-MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu lezanu-PF njalo abantu phandle nga nxa bebona kulokuxokozela okungaka le confusion yonke leyi bahle bathi i-MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele lezanu yangikhona yena leyo kuthi ngakulesi khathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawonye kuphume nxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo mnumzana abekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lephalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela
mshesha kwezemaphandleni izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwetanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobuningi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba engasaphumi kakhulu kude abanye sebesikhe edamu ngenxa yalolu dubo. Inhlanganiso ye-Afrika isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcinisihlalo wekomiti ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile ukho lapha sesidinga ukuthi siyathola ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kucouncil. Into usicouncil wasiphendula wayo wathi njengoba libona umumo usesenzi akukabi lokuthi ama-ofisi avulile kwesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunje u-4 echa ufanele ukuthi sivale lapha amasoli akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yePisipanda othi udubo lwamanzi beselunganeni esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
So kathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu bezikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi kungani usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa beyawakha fast fast khonapho kugcina besondelela.
udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangelelwe ukuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zamakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise izikolo zamaphandleni ezingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvulwa kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana ikakhulu ezikolweni zemfundo ephansi ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Ngakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe kungabi lokujahathize ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima la kubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo kambe sizabathungela amaqhiye sibabophele abantwana. Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leyani program uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids. Angimboni umzali olesibindi sokuhambisa umntana akhe esikolo.
Ekhulume sesikolo seMthabezi Zolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeka ilanga lokuvulwa kwezikolo esithi lokho kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuza kumele zibe namanzi aphuma empompini phambilini ngokuvulwa kwazo. Inani lalabo bahlaselwe igciwane le-coronavirus liyaliqonga mihla ngemihla. Zaliningi labazali lithi lisabela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandlela uhlelo liphoma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egciwane le-coronavirus kumbe ngesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungaphi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona fa?
Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda bangitshela ukuthi ngiyastrayithi ku-quarantine for 14 days. So ngalisuka eGoda ngalisuka Zambia sine isigodi amapholisa esilekha lapha eGoda eSchool.
Kodwa wena uvele uhlala ngaphi?
Mina ngivele ngihlala khona eZimbabwe.
Ye, edolobheni liphi?
EJoburg.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emonti High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-115 siyaphezulu kwa.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Ye, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloro, kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengoba siphansi kukazambezi kuyakufiwa mama.
Manje bonke abavela eZambia njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothengisa inkwa lokunye okuhlupha eZimbabwe bayavalelwa.
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje wenza ungavelanga elizini elifanzi nje kwakhona abangena kusifana kanti abeseboda nje zama ukuthi beza ngaphathisa uyimpuphu nje awungela mpuphu ezweni.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ah, ukudla ukuthi nje ubambe ithumbu yesini futhi okuyi-three slices nje. Ngesinye isikhathi ngilethe irayisi khonokho nje ngitiye nje thintisele nje uchago.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso boarding school. Ligeza ngani?
Ukhona nje zathiwo ngamabhakede nje kusale kushiye
amanzi akhona abe khudunyeziwe
akuda 3 tempompishi zokufakela nini nje uvuke ekuseni usufake ufakela nini kuteke
izihlobo labangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini layenzwa ama-test
manje
likhona khonapho akula osoke wagula kumbe ogulayo sikhuluma nje
so far akula
usuke wakhuluma labanye ngabavela ngaphi nxa ukuxoxa labo bahlala ngaphi kweZimbabwe manje lihlala njani omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni
hayi siyashiya amaklasi ngeba-different like kwabafaka ngama-blocks uthi class by class and
sike sezwa abanye beplumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi ama-3 kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela kuyayenzakala yini khona la
hayi lapha sofar angikeza
hayi kuyezwakala hayi sizaba sikuthinta size ukuthi kuhamba njani ungavalelisa uzulu
hayi ngiyabonga lonke wazola le kuyakibelelangelihle njalo ngilifisela okuhle but lokhu ukuthi abasemazweni zicabanga ukubuya ekhaya hhayi lingakabuyi likalelile akulunganga ngaphakuli zinduku zodwa kukalelile shibili lingabuyi ngizami yazinzindlela nakuchatheka liyale lichathile khona ngabo lingaphenduli ngaphakuli
hhayi siyabonga
akuhle bani
lo-ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu ongafunanga ukuqanjwa igama besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
le yi-Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi bambiza abathi Chele izinto esizenzayo njengale inhlanganiso okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho
sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe namely Bulawayo Metropolitan iseMashabelland South iseMidland iseMajingo lamahlelo ezithiyeneyo esizenzayo kulolu hlelo esizenzayo okuthiwa yi-spotlight initiative esikhangela khona izinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices. Ibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery, kumathebe and south, the-migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi, okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo?
Igciwane leli le-corona kuningi esikwenzayo okwakhathesi, ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba labomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities, njengoba ngikhethi-network, sisebenza sila ama-community-based organizations ethu. So siya-disseminate information, njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic, okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi, even futhi nabomthetho, ngoba kuye kwaba le-ishu eyenzakale e-Culture Park eyakosisabango-2 njengenhlanganiso leyo. Sikwini-forum futhi okuthiwa i-Materian Forum sabhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabomama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelaqala, yethi bedinga izinto besiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima, ikakhulu ku-lockdown, ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading, kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye iy'nhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo lokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-nurses amaningi ngomama, so-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls yibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing, ama-sick care, family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona eliyake libancede ngalokho elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyake sireize i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution, bengahlukuluzi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyarefer kuma-safety-net, kuma-counseling institutions. Abanye sisebenza labo baku-counseling, kule hotline bakhona, yebo, SS1 during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-community esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network. Sixoxela ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sekule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo, musithandekile Mhlanga.
Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.